ngaphansi kwalomthetho ozulu kasavunelwa ukuthi athengiselane umumbu zalisiphala sesizwe se-Grand Marketing Board yizo kuphela esasile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. Uzulu kasavunelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephula lomthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. Unkosikazi Priscilla Nkala owesilikwe phansi kwendlu namasuku futhi bavele babhekane lendlela embi kakhulu kulezi nsuku njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shame. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyozithengela igogoko lelo ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo yezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha eMathabele eGwanda North. Umumbu wangikhona ukuthi uhanjiswe komzimuni which is almost 25 km from lapha engihlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi seNandeni uthi inyathelo elithethwe nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo sendlala, isabelo esezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amalelo wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane labo begibelele base-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu eMatsetseni uthi kabona uhulumende evele emuva ngalo mthetho.
Nxa sebetsho njalo vele amaphilisi kovele ukuthizelwana kangigqiniselwa kule chaba akwale mthetho.
Umphathintambo obona ngezokulima uretired eMarshall Parent Siri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuphonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Ngu-Azet Ncube.